management committee ke APDP isalele phansi izolo lomhlangano eHarare yasivumelana ukuthi isekele ke isibopho lesinqumo esenziwe uMorgan Tsvangirai ngoba ingxenye ye-MDC Alliance. Yikho ke izinqumo ke ezenziwa ke ngulo esamkhetha ukuthi akhokhele i-alliance siyazilandela sivumelana lazo.
Lina kukho okunye lingakutsho ukuthi ngabe bakhethana bona kumbe beqale bezwisisane ngalolu daba ngoba lokho kungaliphambanisa kumanyano wenu abanye bengasuka kumbe ibandla lelo lingadabuka phakathi.
Ye, thina njenge-PDP kasifuni njalo kasithande ukuthi singenele ke kupolitiki yamanye amabandla kodwa ke thina sima ngezinqumo ze-alliance kumbe bahlele phansi beyiphathi kumbe uMorgan Tsvangirai ophethe iFAMISA thina samukela ke okuvela kuye samkhethayo ukuthi abe ngu-chair we-alliance ukuthi hhayi kubandla lami ke senza khetha uzibani angimele thina-ke kasibi lohlupho lakho kodwa-ke asifuni ukungenela kupolitics zebandla le-MDC thina
nxa kuyikuthi i-politics zebandla le-MDC lazo zingagcina seziphambanisa umanyano lo we-MDC alliance ke
bonke bahambelana ne-alliance ngoba nakho phela labanye abasekelo abanjengabomjuri bake babonakala ke kwamanye amarandi ze-alliance samukela bona labo esibabona bebuya bezosebenza beku-alliance
njengoba lina lalikhethe yena ngokwakhe umnumzana Tsvangirai umnumzana Chamisa laye liyamthemba yini ukuthi laye ulesi sindo njengomkhokheli njalo i-alliance leyi uzayiqinisa laye ngobukhokheli bakhe
ngokunjalo ke uChamisa laye ungomunye wenkokheli esimthembayo uprofessor Rosman Ncube ungomunye wenkokheli esimthembayo uTendai Biti ngomunye esimthembayo yorithingal-MDC uChamisa sisebenze laye sakhokhela intsha waba ngummeli wephalamenti ekwadana kuze kuba lamhlanje lokho ngummeli wephalamenti siyambona kwenzayo enguminista simbonile inhlelo kade ezenza ephalamenti siyabona ukuthi uyathuthukisa iphalamenti ngamadebhethi awenzayo yikho kasikamsolo ngisho kasisoli lutho ezilongo ibandla le-MDC kuyilo elimlethileyo lathi hhayi hamba uyekhokhela i-alliance besikhatshana uTsvangirai engekho sikwamukela kunjalo kasilamsolo kasilahlupho ngakho.